Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mphakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 4 mhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabalithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligengqule isinqumo sokungayi edale lephalamende.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ubuchaka lobo bokuxotsha abantwini loya esazimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebothiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba nezinye izozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabalithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele ephalamende leSenate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugxobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council ithe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke lama-senators kawabuyele emsebenzini wephalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Phuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejistwa emthethweni ne-constitution yeZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ephalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawe ezixhwalile efuna ukuqaphula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza ukuthiwa yi-due process. sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament u-advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lobo bokuxotsha abantu ne-lawyer ebhakumthetho. Sathi hhayi, u-justice Chikapi kazanga athi asiyo-political party. Wathi hhayi, ifinele ngokunye besanini i-constitution, i-constitution yethu ikhona esihambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi i-evidence yakutheni i-evidence e-critical usu-aplya usuyihambisa. Sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi, uzabona ilisho likaba nentwana. Asoze sithi tulakwelubani thina siyiphathi esemthethweni. Ujaji omunye watho njalo, uchitati watho njalo. I-propaganda
ikusasa ke lapho ephalamende. Lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uzakumisa lokho?
Thina sihamba ngomthetho, asinqeni. Into le ayisokakhokhe, ayisokakhonzora. Iyakwazi ukuthi ngokophi abathunywayo. Uyabona sawine court straight away kwathiwa siyiphathi igavumenti yezanu yasehamba yathila kutshengisa ukuthi ngoba bazama u-equalize ukuthi uChancellor yithi legitimate leader njengoba thinasithi uMnangagwa legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party. Bahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kufanele kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyanenziwa i-nomination court yavoxa. Singake savuma thina ukuthi sibhadi yikho esiwrong, thina sahambisa konke okwethu lingamaqinga okufuna ukudiliza sa-akti yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezithiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali yeZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikuyini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sixebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebe negotiator phela kuma bargaining councils achiyeneyo, bekubeke kube sobala ke ukuthi ama wages lawo ke sokufanele ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu, kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zixela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini, ngoba sesike sabona besala izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika, kodwa ukwalile lokho uhulumende?
Loba nje abaqhashi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali, kasilo qiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge-American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhashi abalayo, abaningi abaqhashi bathi khona kade belandela umthetho, babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle, uhulumende angaze ngenele ke acitheke lokho kwakuvunyelwana kuma collective bargaining athize. So abaqhashi abasoze beqhatheke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje, ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe, kugoqela ke ama parastatals athize, konke abakuthengisayo okwamanje okuningi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi AZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilitshumi lambili ezazingezikasikomithi wamapholisa umnumzana Augustin Chihuri, ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni, kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo edale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo, eyokuqala sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane okhona we-COVID-19 namehla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto ezenzakala ezweni lakithi. Mangibheka isimo esikhona njengamanje, izanu PF zithethele inyathe lokuthatha abantu beMDC abanje abathokozane khuphe lehlembu lakhe labo Monjora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa no Nelson Chamisa lebandla lakhe kuphela balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku election ethi uya vota ethi uvotele MDC Alliance kinde kuthwele la mama MPs nawe MDCT engazange yaparticipate ku election abangazange ba support ngoba ukuze umuntu awini election wakampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu wasuka ku MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka sesuka besiya le eBowera eTunnel ka Transgrad yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku demonstration ebotshwa ihlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo ethokozani khupha uMondlora lo komiti bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi bayingxenye ezanu-PF ngoba izanu-PF nxa ungayibona ingxenye yabo uzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhampase khona ukuthi angenele ukhetho manje yena maye esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamente uyabotha ukujike kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sokungathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limile ngapha nalaba labo iqembu labo elimile naye futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuneka siyinanzelele ukuthi njalo thina sihleli sihlale sibandlululeka kumele ukuthi ngabe kuthiwa imathebeleni siyakhona ukuthi sibe le qembu elizamela imathebeleni lingadilizwa kubenze ukuba neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi nabo beba ama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyababukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president angabe u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so lento zonke le zinto azikho fair so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ungangithiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisa naye iy'ngqondo zakhe hhayi iy'ngqondo zomunye umuntu oseceleni
linjani studio sevenzi thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapho ebhotswana lokhu ngomunye lokhu basizimba akuyemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivalele angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngani igama nguswelo bakhe ngisebhotswana
sanibonani nonke ngostudio seven nani balandeli estudio seven siyabonga okhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha egoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu lokungakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka mpela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini abozanu abaphume emaqembini abo-MDC kaChamisa akuna nto ehlukileyo izanu ne-MDC kaChamisa le MDC kaChamisa bathumela amashona from eHarare kona bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxwa kakhulu abantu abanjeogawule lapo abanako bengifikela umnankagwa bethi umnankagwa kukhona akwenzayo inhlelo zakhe sinikeze ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababulayo kuground abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababulayo kuground etsholojo namhlanje uzositela ukuthi kona asinikezeni ichansi ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebelelend ukuthi sibebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala likoli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu
emathebelele ndabahlukunyezwayo ngoba le ground le yayibulala abantu sasikhona thina engakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobani yathunyelwa from emashonaland izobulala abantu bemathebeleleni so kufanele abantu bakithi bephume entweni zemashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebeleleni yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifana abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asiyala inkomo azange sothi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelwa uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma bona labathuli
yes yamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngohlelo lokubekwa kwababa uTshwangirai kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance wehlukene yena nobaba uTshwangirai wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe samuzwa ikhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTshwangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli lemhlangano yonke yebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTshwangirai alale ubaba uTshwangirai ezelele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni leMDC
sayonani basakazi Studio 7 ngiyalibingelela linjani hayi thina siyaphila singazilila khona lapho ngemkhuhlane lomhlaba hayi mina ngokuthutha abantu engikuthweleyo angikuzwisisi ngitsho okukhulunywa mayelana lesamisa lomakhuphe kathi yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ekhoti engela mthetho owufakeleyo ukuthi umba abantu uzawenzela lokhu lalokhu azange akukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela but ye wena hambe ekhambeni ube ngupresident kodwa shuwa into enziwa uMakhuphe iyayanisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele ulusu asekilo yiluphi labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi nakudala kwakhe wayevele esebenzela kwaleli bandla elimsebenzisayo awusikho lokhu ngitsho ayisikho zachosa ende thina sazi uNelson Shamisa engupresident we-MDC Alliance kathi MDC Alliance le-MDCT zingenana ngaphi khonapha anti labana bababodwalwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu and they wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulonga kwaziyo yena lo umama olokhethi ukuzana laye akulalutho alenzayo akulakuyina kwenzayo kuze kuye lakhathesi
mazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 isikhangele esivela ngapha kwelemelika ukuthengisela kwelemelika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesishiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Owayengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni kula khona ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lama Democrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wona lo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50% and kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele sephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa kukhanya ngani kusokumphunyuka abantu be-America kabathabanga. So angibona ukuthi kuyamhambela kuhle into eziningi o-COVID-19 bani laba labona odlakela oluqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo eziningi kusitsha uzakhiwo i-America yonke nje mingenyawo. Angikholwa ukuthi umpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe kungani kuzamthelelela mbijani. Ya
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibile likhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama kodwa-ke sizabona ukuyazala ngomo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, slick beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since, always will, never bet. Wife's in material, she's the type of green hoe. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
You tell me I'm a kinda cherry apple.
Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, slipping for the black magic. I got me an upgrade, but when I'm my ex, there's a silent and CZ on up, destroying all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Yes.
Mrs. K. Owami Muse. Isifisa ke emaphethelweni ohlelo lethulwa lamhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Amalunga edalela eParliament ayibandla le MDC Alliance. Kulaba lithumi la stupa 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla le MDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament. Inhlanganiso emela izisebenzi ezactu ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.